VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le ntshona njani mtshaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 3 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona these days sokuhlupha. Athole siphatheleni ukuthi irate yakwa khathesi siku 7.5 and ebhenki soyi 8.5. So sokungcono ukuthi ngizitshintshele imali yami ebhenki. So into ekhona ukuthi ngatshintshe ebhenki kungcono ngiyabe ngisecure.
UZulu usekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe esitaladeni.
Nxa umthetho wena umthetho wakhona uvele ulezikhala uvuza ungasetshenziswa, ngibona ngathi mina okubopha abantu ayisenzi elungileyo. Umthetho nje awusetshenziswe nje abantu bengakutsho, ngoba ingacala ukubophana nazwisisi ukuthi umsika ovulileyo okuncintisanayo usebenza kanjani.
Amapholisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Abagogekileyo bakhuthaza uZulu ukuba ahloniphe amalungelo abo njengalokho okwenziwa kwamanye amazwe omhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe usekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni. Kodwa abanye bakhala ngokuthi emabhanga kuhlala kulendwendwe ezinde, kanti njalo lezisebenzi zemabhanga kaziphathi kuhle abantu. Kubika uBathabile Masuku.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhanga apha isilinganiso esiphezulu esedlula abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni. Osiphatheleni bebethenga idola leMelika ngamadola ayisikhombisa aweZimbabwe, kuthi ebhanga bebethenga ngamadola ayisichiyagalolunye lengxenye i-$8.50. Ngakho-ke uZulu usekhetha ukuyatshintsha ebhanga kulokuthi atshintshe kubosiphatheleni, bethi sekungcono njalo akula ngozi yokubotshwa. Kodwa abanye bebekhala ngendwendwe ezinde ezingahambiyo masinya ebhanga. Ohlaziya ezomnotho uMnumzana Zifiso Masiye uthi le yimizamo kahulumende eyokuthola imali yakwamanye amazwe ethi akutshengisi ukwethembeka kukahulumende ngoba ukuqhuba ibhizinisi lokhe kunzima.
Uhulumende uzama ukusebenzisa umambule wokubutha imali yangaphandle kumbe i-foreign currency ingene emabhenki, ngoba abantu begcine i-foreign currency yabo ezikhwameni emqamelweni ezindlini. Ngibona ngani inhloso enkulu kaSigcwele Mfundo Mthuli ukuthi uzaphumelela ukuthi abantu batshintshe izimali zabo, betshintshela ukuthi basebenze ngokupheleleyo besebenzisa imali yeZimbabwe. Kudinga ukuthi i-business loluntu lonke lweZimbabwe babe le-confidence enkulu kakhulu ku-currency entsha. Leyo currency lokuba khona kayikho, so i-confidence yankona layo ayikho. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu baze bathathe izimali zabo ezivalulekileyo bayijikela ebhenki.
UMnumzana Zenzo Hadebe ongumhlali wakoBulawayo uthi sekungcono ukuthi atshintshe ebhanga njalo kalavalo lokubotshwa.
Yabona after these days so kuhlupha. Athola siphathelene ukuthi i-rate yakwa kathesi siku 7.5 and the bank so yi 8.5. So kungcono ukuthi ngizintshintshele imali yami e-bank. So into ekhona ukuthi ngatshintshe e-bank kungcono ngiyabe ngisecure. Ngatshintsha kuba siphathelene le risk yokuthi nizabotshwa lapha ngatholakala ngamapolisi.
Unkosikazi Sandisiwe Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo uthi emabhanga kuhlala kulodwendwe olude njalo kaluhambi uyatshona khona ngezinye izikhathi umuntu aphume ephethe izandla.
Kungcono sibili kebhenki kulapho siphathelene, but ama-queues akhona asemabhenki ngoba ngihambile ngeizolo nge-Tuesday ngalayina from 11 ekuseni kwaze kwatshaya u-4 kwasitshothi bevalile ilayini ingahambi ngitsho. Kodwa ubhenkithelo lokho ekhona phambili ukuthi abesenza ngathi kumbe abesenza ngabantu abaphakathi ngale khwangale thina sisakwazi ngoba ebhakile sibili irethi phezulu kodwa ilayini ayitshofi. So asikwazi singayenzwa njani.
Omunye wabathengisa imali ezitaladeni umnumzana Mqondisi Sithole uthi iningi selitshintsha emabhanga bona sebesebenza lalabo abaswele imali emabhanga kuphela.
Thina lapho sesikhompyutha lama banks ngoba i-rate ye-bank isinkulu kule yethu. Lokuthi i-government icabangani asikwazi. Sesingavuka siphelelwe ngumsebenzi. Kanti sama-clients esesilawo yilawa esivele sibajayele sibazi lalabo esibatholayo ngababe beswele imali emhlawumbe emabhenki. I-rate le ye-bank isiphezulu kakhulu. Sisithathela ama-customer. Avele sokusebenze kanzima sibili.
Ngeviki edluleyo uhulumende wethule umthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Uphawula njalo ukuthi idola leZimbabwe yilo lodwa eselivunyelwa ukusebenza. Ngaleso sikhathi idola leMelika beselingamadola alitshumi lantathu i-$13. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Abo kuza kwele South Africa sebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende wesabelo seGauteng lapho okuhlala khona izizalwane zeZimbabwe eziningi eyokuthi kumele kuqiniswe imizamo yokwenqabela abangena elizweni leli ngokungekho emthethweni. Kubika uBenedictine Hlapo.
Ekhuluma labezindaba ngemva kwenkulumo yakhe ezalawula izinto esabelweni seGauteng okweminyaka emihlanu elandelayo, umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makhura uthi lesi sabelo sithwele nzima ikakhulu esibhedlela ngenani elikhulu laba kwamanye amazwe abafika bedinga ukuzokwelatshwa.
Border security must be strengthened. So South Africans are going to see much tighter control of our borders.
Ezokuvinjwa komngcele kufanele ziqiniswe. Izizalwane zeSouth Africa zizabona ukuqiniswa kwemithetho yemngcele. Isilinganiso sokuyisichiyagalolunye ekhulwini 9% sabantu abahlala esabelweni seGauteng ngabavela kwamanye amazwe.
Lobanje Makhura engazange aveze ukuthi inkulumo yakhe ibhekane lokwesabela ukuthi isimo sezomnotho singahle sifike kusibanga esibi eZimbabwe. Iningi lithi kusobala ukuthi iningi lalabo abadinga ukuvinjwa ngabavela eZimbabwe. Ukwenqatshelwa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okusanda kwethulwa nguhulumende weZimbabwe sekulethe kwesabela ukuthi kuzaphela ukudla kungene indlala enkulu njengalokhu okwenzeka ngo-2008. Ngomnyaka ka-2008, eleSouth Africa lemukela abakwamanye amazwe abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili, iningi labo okokungabe eZimbabwe ababedinga ukuphephela namadlelo aluhlaza. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Sibanda uthi abantu bayazi mhlophe okwenzakala kudola leZimbabwe ngakho balitshwana abazalinda umonakalo uze ufike kusibanga salo oka-2008.
Kusho ukuthi iy'mpahla lezo kufuneke zithengwe ngabantu abajwale nokuzithenga ezisuke ngaphandle ngazizukutholakala. Lezo zinto ezibekwanye maze zidinga imali yangaphandle. Ilizwe laseZimbabwe lizoba senkingeni njalo ekuthi lizithole linempahla nokudla kudingwa ngabantu. Ngokunjalo sikubona kuyinkinga enkulu kakhulu ngoba kuzokwenza ukuthi abantu babaleke baye futhi kwamanye amazwe ikakhulu kwizwe laseSouth Africa.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabhena yena uthi imbiko yokuthi amapasipoti asephuma ngemva kwesikhathi eside ngenxa yenswelo zemali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokwenza amapasipoti la yinto ezabangela ukuthi iningi lingene emazweni angomakhelwana ngokungekho emthethweni.
Njengoba uhulumeni engelalo iphepha lokwenza ama-passport, akhona amanye ama-passport ngase-expire kodwa alamapheji ayilokhu ekhona engasitentshwanga. Sifisa ukuthi ngawo uhulumende uyawa-extenda lawo ma-passport ukwenza ukuthi abantu baqhubeke bewasebenzisa kuze kufike isikhathi sokuthi anelise ukuthola iphepha lokukhanda ama-passport.
Sekule minyaka ibandla eliphikisayo kwele South Africa le-Democratic Alliance lixwayisa ngokuthi kuqiniswe inhlelo zokuvimba abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Ngesikhathi kukhankaselo wokhetho, umongameli Ramaphosa laye uzwakele esola inani labangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Ngakwelakhe icelo, uhulumende weZimbabwe uthi usefake zonke izinto ezasekela ukuqina kwedola leZimbabwe, ukuhlaliseka kwentengo yempahla nokuvuka komnotho kulandela kwesulwa ngokusebenza kwemali yakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Amapolisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Embikweni wethu lenamuhla, amapolisa athe zonke izinto kumele zithengiswe ngedola leZimbabwe, okuyiyo yodwa imali esisebenza elizweni kulandela ukumiswa kweya kwamanye amazwe ngeviki edluleyo. Amapolisa akhuthaze njalo abathengi ukuthi bawazise alubana bethe bathola lapho okuthengiswa khona ngemali yaphandle. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yebo, kuqakathekile ukuthi nxa vele kulomthetho othi wona imali yangaphandle kwelizwe ayisebenzi, kuya ngokuthi umuntu ole mali yakhona lo muntu othengelayo olesitolo bakhangela njani umthetho. Kodwa nxa umthetho wena umthetho wakhona uvele ulezikhala uvuza kungasetshenziswa, ngibona ngathi mina okubopha abantu elungileyo umthetho nje kawusetshenziswe nje abantu bengakutsho, ngoba ingacala ukubophana sazwisisi ukuthi umsika ovulekileyo okuncindisanayo usebenza kanjani.
Ukuyini kahle kahle okungenzakala alubana osomabhizimusi bethe baqala ukubotshwa? Bakhona abathi lokho kungabangela ukuswelakala kwezinto lempahla ezijiyeneyo ezitolo. Yebo, kungaba njalo.
Into ekhona ukuthi nxa uvele ungusobhizinisi uvule ivinkili lakwisitolo sakho, kulemithetho ehambelana lomsebenzi owenzayo. Nxa wona umthetho usithi aziwathatha imali yangaphandle, kuyabe sekuqakathekile ukuthi ulandelele umthetho wakhona. Kodwa abantu engithenge khona ezindaweni eziningi ye, hhayi, bayathatha nje imali yalapha amadola. Kusho ukuthi okwethusela abantu abavula ayisiwo into enhle. Kulendlela eziningi bengakhuluma lezi Chamber of Commerce, bakhulumele ama-retailers association, bahlale phansi bachathise ukuthi kungani kuqakatheke ukuthi imithetho yakhona ilandelelwe. Kodwa ukuboshwa ye njengesitsho kuyaxosha abafuna ukubuya besithi kona bayesaba ukuthi bazabotshwa nje mahlayana.
Ukhona ukumiswa kwemali zakwamanye amazwe, lokho ungathi kuyasebenza yini?
Sengibuleke ukuthi umsika lwana omnyama lwana i-black market ingathi singathi uyadonda ngoba kukhanya abantu abamabhenki bafuna ukuthi bancintisane lawo bekhangelisise ukuthi akhona imi kanjani.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho, sixoxelaye eseHarare. live talk lamhla kuhlelo lwe diaspora forum sikhangela impilo yabeZimbabwe abahlala kwele South Africa asebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende weGauteng eyokuthi kumele kuqiniswe imizamo yokwenqabela abangena elizweni lelo ngaphandle komthetho. Tumelani text message kumbe I WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Isithunywa esiqakathekileyo somanyano we-United Nations weLibya sithi ukuhlaselwa kwenkamba egcina abangene kulelo lizwe ngaphandle komthetho okwabulawa abantu abangamashumi amane uchazwa njengesenzo sokwephula umthetho ngesikhathi sempi ngoba abafileyo bengabantu abangelacala ababaleka emazweni abo bezodinga ubuphepheli. Amaqweta enhlanganiso ya kwele Melika e-Institute for Justice anti abantu abaningi balahlekelwa imali lapho bephuma loba ukungena elizweni nxa bengabikelanga abenkundleni yendizamtshina ukuthi balimali edlula inkulungwane ezilithumi zamadola phansi komthetho we-Bank Secrecy Act. Namhla kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lo mnumzana Zwemoyo yena ohlala osehlale eBhilitane okweminyaka embalwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo Moyo waqala ngokumbuza ukuthi uselesikhathi esinganani ehlala kulelo lizwe.
Ngakubeka ngithi isikhathi eside ngingaze ngafaka iminyaka ukuthi emgayi kodwa isikhathi eside.
Usuyithole njani impilo yakhona ngapha emazweni?
Ngathi kulo mahluko kuya ngokuthi ubuza ngakuluphi uhlangothi. Nga ubuza ngokwepolitiki ngapha emazweni kuchiyene la ngapho kithi ekhaya, kodwa nga ubuza nje futhi nge-social life nakho vele kuchiyene. Kuchiyene kakhulu endaweni eziningi, kuchiyene kakhulu, akufani. Yikukompeya izinto ezingafaniyo ezimbili.
Manje ngokuhlala kwakho osukwenzile emazweni, ubona ungani uzenelisa na ukuthi uphenduke uye ekhaya?
Mina ngizaphenduka, angithi ngizalelwe eZimbabwe. Okungikhathazayo kakhulu ukuthi abantu bethu laba esabuya nabo lapha kumbe abasilandelayo emuva la laba esibathole silapha, impilo yabo yakusasa ingapi? Bazosala bazafuna ukubuyela ekhaya, kuyini okuzabenza ukuthi babuyele ekhaya ngakuba kukhona?
Kodwa bake babuyele yini ekhaya ukuyabona lokuxoxisana labanye befunda lamasiko akhona?
Yibulapho kokuhlupha khona mfowethu. Ukuhamba kanye ekhaya akudala umahluko omkhulu kakhulu, kodwa ngokuya kokukhula emuntwini uyacabanga ukuthi kathi vele ikhaya lakhe lamasiko akhe angabi. Kulo hlupho olukhulu oluqondane nokufunda amanye amasiko kwamanye amazwe phambilini kula wakho, ikakhulu nxa ungumntwana omncane, akufani lathi thina abadala ndoda. Ungananzelela thina abadala angithi sibuye siwathwele amasiko. Nxa siwathwele njalo amasiko lawa asiwakhohlwe ngoba sizalelwe kiwo. Pho abantwana abazalelwanga kiwo yimbali kiwo, njengoba lathi uzimbali okwenzakala ngama-18th century kusiyana. Uyakubona engikutshoyo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani elakusasa lizaba linjani elenzalo yethu thina esihlala emazweni okwakathesi, ukuthi babe bengabantwana beZimbabwe kodwa bekhulele emazweni, njalo lokuthi engxa abanye basebethethwe kumbe bathathwe emazweni khona ngapho, ukubona njani impilo yakusasa?
Ebantwaneni kubuhlungu kithi, kodwa kibo abantwana angikholi ukuthi kulodonsi olungabahlupha. Angithi wena nxa lapho okhulele khona kulapho okubiza ukuthi likhaya lakho, nanxa kungasikhaya lakho ngomdabuko nangembali yakho, kodwa kugcina ebantwaneni kuyilo ikhaya la. Esithi thina ngesilungu okunye kwakhona is part of transferred culture.
Ngamafitshane ungathini wena ngomumo osekhaya okwenzakala ekhaya wena usemazweni ukubona njani?
Kwezepolitiki mfowethu umumo wekhaya awukabi muhle ngendlela thina esasicabanga ukuthi uzaba yiwona. Ikakhulu ngemva kokuphuma kuka President Robert Mugabe. Sasicabanga ukuthi la madoda abuyileyo lawa achaya lokhu esikubiza sithi ikhulu angatshintsha izinto kube kanye khonokho abakubiza bethi khona i-new dispensation kube yikho sivloku yikho. Kodwa kwakathesi abakasondele eduzane la. Kube sokusibuya lapha-ke ku-social healthy economic life yabo. Akukabi lo tshintsho olukhulu. Angeke ngithi mina sokutshintshile ngobe uma sokutshintshile awungeza kuzwa abantu behlala bekhala ngempilo zabo ukuthi impilo ngingaya esibhedlela angelamuntu ngiye ngaphi akulani le mali akwaziwa sikhuluma nje economical le mali akwaziwa ukuthi eyiyo imali yiphi elizwe lingelamali engeyalo njalo imali yakhona lanxa ingeyalo kumele isekelwe yi-production nxa kungela production yelizwe liphonga ukubhala imali kuphela emaphepheni. Imali asophepha, imali ngama-resources aku-production line, athi nje iphepha kuphela kufuri.
Umnumzana Zwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale kweleBhilitane. Abagogekileyo sebekhuthaze uZulu ukuthi ahloniphe amalungelo abo ngoba bengabantu labo njengaye wonke umuntu. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe eClub Chambers eHarare wokwazisa ngombukiso wabakhubazekileyo walonyaka ozakwenzelwa kwaBulawayo ekupheleni kwayonale inyanga owe-National Disability Expo, umgcini sihlalo wayo umnumzana Gift Mabhawudi okhubazekileyo laye ulandisa kabanzi ngodubo ababhekane lalo.
This year we are going again further to showcase that very same thing, looking at all the SDGs and everything that we are trying to
lo nyaka siqhubekela phambili kulokho esakubukisa nyakenye. Sesikhangele ama SDGs lakho konke esifisa ukuveza ngomnyaka ka 2030. Le expo yalonyaka iyakukhangela konke lokho. Sikhangele indikimba yalonyaka eqhakathekisa udaba lokuba abakhubazekileyo labo baphatheke emsebenzini yentuthuko la undaba eziphathelane lomnotho welizwe. Lokhu sikutsho ukuba mabangajiwa emuva abakhubazekileyo laba. Nxa sikhuluma ngohlelo ze-TSP lokunye kungakho sisenza imibukiso efana lalo ukuthi kungaze kwabandlululwa abakhubazekileyo.
Umcebisi kamongameli ledale labaphathintambo uDr. Joshua Malinga uthi akahlonitshwa amalungelo abakhubazekileyo.
Sonke sithiyeni lobazala umama munye kumbe abazali abanye bafitshane abanye bade abanye bahle abanye babi abanye bamnyama abanye babomvu sonke sithini. Lami lokho engiyikho khona okokuqala yikuthi ngingumuntu. Umuntu ufanele aphathwe njengomuntu, aye esikolo ezimdlalo njengabanye. Siyakwanisa ukwenza konke okwenziwa ngabanye yikuthi siyancitshwa amathuba okwenza asehlukananga.
Enye injongo yalumbukiso owaqalwa ngomnyaka ka-2012 yikufundisa abantu ukuqakatheka kokuhloniphana kungakhathalekile ukuba ungokhubazekileyo loba hatshi.
Yikuthi sitshengisele kumbe sifundise laba abafuna ukuphatha abanye njengezilima lokuthiwa njengethiwasizilima ukuthi batshintshe ingqondo yabo babaphathe njengabantu abafanala. Umuntu wonke sehlukene, asifanani sonke, neengqondo zethu zehlukene, kodwa singabantu asonyamazana. Ngiyakwazi ukuthi kwezinye izindawo Ngabona iyamazana iphatha kuhle okudlula umuntu oliveleni. Sizama ukuwutshintsha konke lokho.
Ukhala ngokunye kokwenziwa kibo njengabakhubazekileyo uMalinga ukuba kumane kwenziwe kungenani ukuba uyakwemukela loba hatshi.
Konke lokho okuphakulelwa abanye abantu okuthiwa bayaphila balibalanga. Yikho sifuna ukuthi kuphakulelwe izikolo, imisebenzi, ukuvunyelwa ukuthi sibe labantwana labomama, lathi sibe ngabantu. Sibe ngabantu njengomeya kumbe njengoteacher headmaster. Siyafanana, asikuboni ukwehlukana kwethu lani labanye abantu. Sizwanani, thina sikuboni. So yini ngxa ndingasitshengisa ukuthi sehlukene ngani.
Obona ngezokukhankasela lombukiso uMnumzana Brian Sithole uchasisa ngawo.
Because what we want to achieve with the expo is to change the narrative of disability.
Ngoba esifuna ukufeza ngalombukiso ngikuguqula indlela abantu bacabanga lokuzwisisa ngayo udaba lwabakhubazekileyo, lapho ababhekwa njengabantu abadinga ukusizwa sikhathi sonke, bakhangelwe njengabantu abalakho abangakwenza emhlabeni, kungakhathalekile ukuba bakhubazekile. Baningi abakhubazekileyo abaziwayo abaqhuba kuhle. Sibanxusile kulo umkhosi ukuba uZulu azibonile ngawakhe njalo athole ukufunda phezu kwabo njengabantu abaqhuba kuhle.
Umbukiso lo uzokwenziwa kusukela mhla ka 13 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 2 Ncwabakazi emagumeni awe-City Hall kobulawayo. Owalonyaka umkhosi wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Ensuring Inclusion and Empowerment of Persons with Disability Through Innovation and Technology, ngenjongo yokukhuthaza ukulinganiswa kwamathuba kwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Owa manje nyakhala ngoba ngidabukile, inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile. Awuwe mdale kari
sekusile, ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo. Ngoba ushiye ngingedwa, lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye, 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 goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye.
Carl V nehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. UZulu sekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yaphandle ezitaladeni. Amapolisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.